loncedo okudlela lokhana kwakuyikho khona kudala ngenxa yokuthi khona umhlaba ususiba mncane ngetechnology ezikhona. So kuyafunakala ukuthi khona abantu babekwazi ukuthi khona njengeZimbabwe senza njani. Umbuthano nalo yo ubuthanisa nje ama organizations, ama companies, lama representatives amazwe omhlaba. Yikho lapha abazuza khona ithuba lona leli lokubuthana ukuthi khona babonisane ngama challenges ehlangana nawo.
Ye, ubona njani udaba lolu babankiwani? Ngihambi trade fair lokho ilesi sindo yini?
Uyazi ekuseni ngikhuluma namajagarapa andemsebenzini ekhuluma ngendaba yena leyo. Thina kithi i-trade fair sasiyazi njengento ezakwenza ukuthi kumbe amanye ama-business angezelele imisebenzi wabeyenza kumbe ngamagrupu aproducer abangezelele lokho abakwenzayo ngoba kuyakuthi kuya ama-orders azakwenza ukuthi abantu bangene umsebenzi ngokwinto ziyathengwa. But okwakathesi mina ndeminyaka ndisiza nje ngibona nje kule trade fair ukuthi ayi-success iphumelele kakhulu. But ukuphumelela kwakhona ebantwini mina ngikubona. Yikho thina njengesebenzi umbono wethu sibona ngani vele le isiyinto nje ukuthi abantu bayahlangana bebonisane nje ukuthi kwenziwa kuphi. But ikithi lapha eZimbabwe lakithi lapha thina iyisebenzi awuncedi lakhona thina asaliboni thina.
Ungathini khonapho baba Moyo?
Phela kufanele ukuthi khona sibe kwazi ukuthi khona i-trade fair yona ngokwayo singathi imira. Imira yokuthi khona ama-companies aye eZimbabwe alani anga-ofani. Njalo iba imira yamanye ama-companies ngaphandle kwelizwe ukuthi khona anga-ofani. Yiko-ke imisebenzi sikhuluma ngakho. Yikho sikhuluma ngama-investment. Kathesi kunje nje ngisemhlanganweni lapha silama-Chinese khona sikhuluma nge-investment. Imisebenzi ibuya nxa ukhulumisana lamanye amadoda. Ayiphongubuya nje nxa uhlezi egumeni lakho sithi ugoqa izandla usithi khona kuzazibuyela kodwa. Khona lokhu okukhulunywa ngubaba Mdiwani yikho kanye esizama ukuthi khona sikulungise khona lokho. Ukuthi khona leyo misebenzi ibonakale ngokuba imisebenzi phela kufunakala investment elizweni. Kumele basibuke bathande lokhu esiyabe silako ukuze babuye bezoinvesta koBulawayo.
Uyavumelana la yini baba Mdiwani?
Baba Dube, engavumelana laye ukuthi umkhulume kuhle ukuthi i-trade fair kumele ibe yimira. That's the ideal situation. But obakathesi kithi lapha eZimbabwe iqiniso lihle bayabuya seminyaka kusenziwa lokho. Abantu bebuya bezebona kodwa ke asikuboni inzuzo ebantwini asiyiboni lokuthi angoba saba le trade fair umnyaka opheleleyo yilokho esikuthwelileyo. Esikubona sibona amakhampani onalawo amalotshana akhona apha eZimbabwe evalwa sesimangale ukuthi kanje manje kuyancedana ukuthi sizomvukiso nje silungisa lokho kwizinto lokho kanti bakubona ukuthi silungisa lokho but angathengi okwizinto kwethu amakhampani teleke evalwa. So yikho ngisithi mina kithi siwaqiniso lihle asibone uncedo le-trade fair. Ngathi khuluma ngendaba ama-Chinese abaThuli i-investment esayibonayo mina kubona kwami konke ezolesethi engayenzayo i-investment yama-Chinese i-resource seeking ayila ncedo ebantwini balelelisa.
Anto yamuzwa ke ubaba Nkiwani lapho ekhuluma nge-investment ezivele China njalo lokuthi kathi vele inzuzo iza kuba khona nini ngalena le mhlangano liyenzayo baba Moyo.
Kufanele sibe kwazi ukuthi khona environment as a politics elizwe leZimbabwe injani. Kufanele sikwehlukanise khona lokhu. Akula muntu ongakwaziyo ukuthi khona iZimbabwe i-politics zayo zimi kanjani. So i-trading le-China akula vele ilizwe lingatrade le-China kathesi. Yize nje ukuthi sizikhohlise. Abantu sephomcawa ngokuthi khona zonke izinto ezenziwa ngalo muntu zini. But ngiyakutshela ukuthi khona ayisikho kodwa ukuthi khona i-trade fair akubuya ama-Chinese kuphela. Ikuseni besikhuluma lama-South Africans. Sikhuluma labantu abavela kwamanye amazwe amakhulu. Germany silabo, Brazil silabo, India silabo, ngaphi ngaphi silabo. So nxa likhuluma, nxa kudingwa, nxa indoda isiya phandle siyazingela. Akukhathalekile ukuthi khona nxa usiyazingela uyasiyazingela izinyamazana angisho. So kufanele ukuthi khona wehlulwe yilutho ngaluvukile kodwa ngaphonke ufike egangeni uphenduke ungazanga kuvusela lutho uyabongeza ngalutho. Okwakade sivusile silamadoda esikhuluma lawo azayenza ukuthi khona nxa izepolitics ngiyaphinda futhi nxa izepolitics zingalungiswa thina sifuna ukuthi khona zithole zonke izinto mayelana le investment yakubulayo zi-in place.
Lapho siyavumelana ke sibili bemvele ngifuna ukukhuluma khona ukuthi singaze senzeni bangazi babuye kumbe bavela ngathi kumbe ngobani nxa singazange silungise ezembangaze lapha eZimbabwe. And leyo yinto esayivumelanayo thina i-government, i-business, le-labor, esithi i-country's risk factor, indaba ye-politics zethu thina lapha eZimbabwe. Ngasingazeze silungise indaba yembangaze lapha eZimbabwe. Konke lokho esikwenzayo kwalithutha.
Vala baba Moyo.
Hayi siyabonga baba. Kodwa ke kufanele abantu sihlale siplana sembili kasulu siplane sibuyele emuva. Ngoba lelo langa liyeza livele likhona likhona lapho okuzalunga khona izinto. Singalunga singazanga sizilungiselele nezaphisa solubani. Okwakathesi kungcono ngoba i-skateboard sithi iphothi. Kodwa ke nxa singazanga sizilungiselele lathi kusasa singazi sokudlulela kwepolitics zasoluvana kumele hlale siret sizilungiselele njengokulawa.